Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 31 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa kulezidumbu zabantu ezathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho wecyclone Idai eManicaland ezingamachumi ayithoba minwembili ezitholakale eMozambique. Kambe kungaba kuhambe njani ukuthi ukhansila webandla lezanu PF anqobe kukhetho olwenziwe kobulawayo izolo?
Yikho ungananzelela uthi bolibe laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana njengo khuluma izinto eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubikwa kulezi dumbu zabantu abathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland abangamachumi ayithoba minwembili ezatholakala eMozambique. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhe kulingozi yezulu sebesiyafika amakhulu amathathu i-300 eZimbabwe. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abazatholakala bephambula uncedo oluphiwa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho leli bazajeziswa kanzima. Ukunqoba kwelunga lebandla lezanu PF umnumzana Kidwell Mujuru kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 kobulawayo eCowdery Park okwenziwe izolo bekuvele kukhangelelwe ngabanengi kulandela ukumelwa ngamalunga amabili okwenziwe libandla leMDC. Kodwa impumela yokhetho itshengisa ukuthi lanxa abamele iMDC unkosazana nomagugu mloyi lomnumzana Colette Ndlovu bengahlanganisa amavoti abo bobabili awaneli ukuthi ngabe benqobe uMjuru. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ibandla lezanu PF lingazitshaya isifuba ngoba inani labantu abavotileyo eledlula kancane inkulungwane ezimbili 2000 isigaba seCowdery Park silabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili lantathu i-23,000. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe ukuthi bamukele njani impumela yalolu khetho.
Okokuqala ngivela ngithale ihlombe ibandla lezanu PF, ngithale ihlombe ukhansela omutsha ongeneyo uComrade Kidwell Mujuru, ngithale ihlombe abantu beCowdery Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakekiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayikhorethe njengalokho sokwenze nabahlali be-Cowdery Park. Ngibona ngantiwa sizabona umehluko in terms of ukudivelopha nokuthuthuka endaweni yakana eCowdery Park kuba kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe ukuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili.
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili kufilile kodwa ungabala unga-eda inumbers zabo bobabili inikazifiki enambeni etholwe ngukhombeti uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi basenze amalunga amabili akusatsho lutho ngenxa yesizathu sona lesi. Ngibona ngantiwa lokhu yikuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi ona kwesinye isikhathi singaphongu uvota nje sivotela amabandla kodwa sivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na uzafeza isifiso zethu esifunekana ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba kusekhansini kumbe ngaba sephalamenti. UCombet Mdluli uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukuthi ukhansela uvela ezanukuzabethe usebenza njani ngoba siyabe simhlezi ipopo phela njengebandla simeka sure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhansibay khonani.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kubandla leMDC bathi ababili abancintisileyo bemelele libandla unkosazana noMagugu Mloyi lomnumzana Colette Ndlovu baqhaswe ngamacele asekela umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa lelinye elisekela unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora okutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Colette Ndlovu omunye wabancinti sebemele ibandla leMDC othi yena ziningi izizathu ezibangele ukuthi banqotshwe kulolu khetho.
Indlela okuphathwe ngayo abantu kusho ukuthi abezanu-PF bebetshelwe i-information i-voters roll itshintshiwe abantu batshintshwe izindawo lapho abavotela khona so besikunqasi behamba besiya vota tolu ibizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amamela abengekho kustation labantu befanele bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye khona kuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezivalela zungo 4-5 kilometers umuntu ukuthi bekayevota khona ngani uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla leZanu PF.
Ya, kodwa ke asingenza ke sibe leshuwa lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures esikhathini khona.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo. Ubona ingani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye, abantu bavele bazondiswa yi-confusion yeparty ukuthi khona kungaba lama-candidates amabili abantu basebesithi khanye iparty idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sile about 35,000 voters abaregistered but nxa kuvota abantu abaku-3,000 we-chose ukuthi abantu abaningi bakhalele.
Manje nxa la uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yethu?
Ya ngangingasoze ngiyekele ngoba owayekhethwe yiparty ungavana yekele umamlo yethu ngoba nguye owayekuthiwe kastepe down halibani iparty yangintshelile ukuthi ngistepe down ngangizalaleli iparty ngangizastepe down lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabe le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili.
Alo ke ngumnumzana Colette Ndlovu ongomunye wabancinti sebemele ibandla leMDC kukhetho lwekhansili olwenziwe kobulawayo izolo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi okungaba kubangele ukuthi ibandla leMDC linqotshwe yikukhethela abantu abazabamela.
Ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu i-MDC Alliance ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi isile system yokuthi yayi-impose ama-cards ebantwini. Yikho ungananzelela uhlupho lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalutshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi kusitsho ukuthi bavote ngabalutshwana isizathu esinye singaba khona esokuthi abantu engxenye ama-candidates abefildiwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two kungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye aba-impozwa ebantwini. Ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe obosini abanye abahamba bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Okwesithathu njalo, engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC kobulawayo kungaba yi-district kusiya kubo province. Engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona. Abantu ngokunjalo abaselamqoqi. Njalo kwenza kule ngxenye la nxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu angathi sebediniwe. Abantu abangathi bangama-dictators. Khona kwane kosobusenza ukuthi unanzelele ukuthi abantu nxa sokunjalo bayahlalela emakhaya babukele befuna ukuthi bona abathungameli babontola amandla ngubani. Uyikho ungananzelela layo iZANU-PF umehluko wayo ukuthi iZANU-PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le i-numbers. Ungaze uyikhangela iminyaka eminyaka ivoti yabo ihlala ikhona pha kushuthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo. Kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu. Then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili. Utshengisa ukuthi iphathi le ayizwisisani, utshengisa iphathi le ilokuxokozela phakathi kwayo.
Ye, manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ngathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangelele ukuthi lingene linceda abantu lizama ukungena embusweni lingcesa abantu. Kukhanya ngathi abantu sebe-power hungry, omunye lo munye sefuna basesikhundleni. So engxenye i-way forward sokuyikuthi phosa i-MDC ama-structures awusuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba. I-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhle labantu abazazwisisa i-structure. Abantu laba abakhona ngabezukani ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthi izikhwama zabo basuthi izisu zabo abaselandaba labanye abantu.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Manje ke ngichedele emuva kancane ngelithi ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube.
Benganamasiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangele okungenziwa khona ngale ke eManicaland lapho kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kukhanya kulabanye abathi kungangcono abantu bekhangele emadlozini. Ye lapha ke silobaba uRichard Ndebele oyingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana David Mhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. Sizaqalisa lamhlanje ngobaba uNdebele.
Nxa ngabe kuvuma abadala abakuliso sigaba bona abanothaka bafundanga bona abantu abangaxubhiwa amazinyo abaphila isintu sibiza kudala nxa bekhona bayakwazi ukuthi into le iwumhlola njalo ihlolane njalo kumele kwenziwe njani ngesintu kuphela kungazange kubanjwe into eziningi lezi ezesimanje uyabona into yakhona isihamba nje ideda ngoba uyakhumbula Dube ukuthi nangakithi ngapha ngimaNdebele nxa izulu lingananga okweminyaka emibili emithathu sokulesomiso siyaphuma siyenjelele kube iwozana zigide akudingi i-technology i-psychology yesintu eyemimoya engangenelani lento zesimanje.
Ye okumele-ke akuqalise khonokho babaNdebele ngubani?
Ngilusizi Dube ngoba abantu okumele benze leyo nto sebabalekele emasontweni sebesesaba ukubamba izinto lezi ngoba besaba ukuthi bazodwa ngamaqaba kodwa bakhona abantu abamele yona linto okumele bayimele ngesintu ikakhulu abantu bakuleso sigaba lapho kwenzakele khona yona le into
kuzabantu
kumele bayibambe abantu kumele bayibambe sisini
kuzaba khona mpela abakhuluma ngesiKristu bathi ha usokhuluma ngubaba uNdebele sokubizwa amadlozi phakathi sokulokuloya phela abasoze betsho njalo
bangaze batsho njalo kufana Dube bangaze batsho njalo kodwa iqiniso liqiniswa liqede kuhlobo befuna bengafuni lokhu kufuna isintu kuphela bethanda bengathandi Dube weza bayafuna weza kabafuni weza bangangotshani weza bafike emayezini bangangezibhakabhaka lokhu kufuna isintu kuphela.
Kungabe hlule esintwini lapha kuyahamba njani?
Akusoze kwehlule noma sikunjani Dube niyakubhejela nakudla
ulethemba sibintu ngalolu
akusoze nxa kungazi esintu ngesintu akusoze kwehlule noma sokunjani kule ndlela kukhulunywa ngayo ungabona kusehlula ngesintu Dube kubanjwe ngabantu abangazile eso sintu
Okwamanje uthi sizwe ke ukuthi uthini umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya.
Nazo kwehle ingozi engaka kuyadingakala ukuthi abakhokheli, angisitsho abakhokheli ngisho ama-traditional leaders, bona ngokwabo babona ukuthi bakhupha umuntu loba abantu ngezigaba ngezigaba, bayebika, ukubika babe siyabika elitsheni njelele ukuthi nanku osokwehlile, ukwenzela ukuthi umoya onje ukhuzeke uvaleke, ngoba kayikho enye indawo emasikweni ongabikwa khona ngaphandle kwenjelele, njalo ibikwe ngenhlonipho enkulu ezitshenisa abantu ukuthi bahlonipha lokho okwenzakele, balandele imithetho yonke efunakalayo nxa umuntu esiyazika enjelele.
Singathi-ke okumele akuqalise konke lokho ngubani babangwenye?
Angithi izinduna zikhona ngezigaba ngezigaba. Ingathutshe enye evelela khona lemashonaleni, ithutshe enye evelela legwembeni, labanye abaphakathi ngumlando wabo okufanele bakwenze lokho. Angithi babizwa kuthiwe ngama-traditional leaders, ngama-traditional leaders awosibo, nanto soluqondane labo kathesi usibo, yibo sokufanele ukuthi baphaphame babone ukuthi okuyikho yikupho okungenziwa.
Ye, bangakhutha-ke khonokho-ke kuyakehle okunye yini, kuyahamba njani?
Angithi lapha kuyabe kusenzela ukuthi lokuzayo loba nini kwazakala ukuthi abakhokheli bakhona abamasiko, lokuzayo kuzavaleka, ayikho enye indlela yokukwenza lokho. Uminista omele ezamasiko nezinduna katshaya impembe, umlando wakhe ukuthi azize induna ezisempumalanga entshonalanga eningizimu enyakatho bayekwenza usiko.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ngibonge njalo umnumzana Richard Ndebele, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngolivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs Dube, njengoba kuyisonto nje ke singene ecaweni lo ntungameli inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje-ke ngibuya lelizwi elitholakala encwadini kaDavida eyamahubo, isahluko samachumi amathathu lane, indima yechumi lesificaminwembili. Lapho kufundeka khona kanje: uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Ngihlokoze Nkosi ezithandekileyo, leli lizwi ilizwi lenduduzo kulabo abalenhliziyo ezaphukileyo lomoya odabukileyo. Kodwa umbuzo uthi, kanti njengoba uJesu wathi weza emhlabeni wenzela ukuthi abantu bazophila impilo enhle njalo egcweleyo, laba-ke asebenenhliziyo ezaphukileyo lemoya ejabukileyo ngabanjani? Yilabo abantu abangena phakathi kwenkinga ukusa kwamalanga. Kulezi insuku kuleli elakithi, indaba esemlonyeni womuntu wonke yindaba yesiphepho lesi sokuthiwa ngu-Idaye, esibone senze umonakalo esingazange kisiwucabangumbe siwuphuphe. Abantu balahlekelwe zimpilo zabo, izindlu lemizi kwasidilizwa, amabholoho akhukhulwa, imigwaqo yabali kanga, amatshe agiqika ezintabeni, akusalanga lutho. Konke khona lokho yikho owethula inhliziyo zabantu babe lomoya odabukile. UNkulunkulu-ke wenza izinto zakhe ngesikhathi sakhe engacelanga emuntwini. Kodwa-ke lanxa kunjalo, kumele sizwisise amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la kulo sosimo esinjalo akutsho ukuthi akasekho. Kuyafana nje lanxa kumnyama khaca phandle impisi sidla umniniyo, akutho ukuthi inkanyezi kazikho ngale kwamayele. Siyakhohlwe nxa sekumnyama sithi inkanyezi lenyanga akusekho, kodwa iqiniso ukuthi amayezi lawo angelidlula. Inkanyezi sizazibona ukuthi vele zihlala zikhona. UNkulunkulu unjalo, ukuthi lanxa sihamba esigodini sethu yokufa uNkulunkulu ulakha izikhathi zonke. Kodwa-ke mina-ke ngithanda ukuthi ngingini bazalwana abathandekayo, yebo siyababona osayitoni idayi zonke izipheko esizizwayo, kodwa bakhona abanye abantu abaphila emhlabeni abaphendula bafana le-sayitoni cala, babe yisayikiloni yokusa kwamalanga, abantu abephula imoya yabanye ngokwenza izinto ezingajabulisi abanye abantu. UNkulunkulu uthi nanxa kunjalo ngikhona lezo ziphepho ezikhanda la yilabo abazikhandayo, mina ngikhona ngizakulisindisa ngiseduzane lami. UJobe wangena phaa kubunzima obumangalisayo, kodwa uNkulunkulu kazange amthini. UJesu uqobo lwakhe walingwa, kodwa kazange ehlukane lo Nkulunkulu. Lathi nxa singena ebunzimeni, ingabe umesiphebo oyitayi lokunye unjalo ingozi emgwaqweni, kholwa leli lizwi ngobana uNkulunkulu uyabasindisa abantu bakhe lanxa sekunzima okungakanani.
Akuyiphethe mfundisi.
Thixo olungileyo Jehova, unenamandla wonke, wena somandla wasemandleni, usiphephise kuzo zonke iziphepho lezi ezidalwa imvelo lakulezo ezidalwa ngabantu ngabomu. Ngenqabela ke ukushabalala kwabantu bakho, bopha amanxeba enhliziyo zabantu bonke. Ngicela amandla ozobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Ngizibongela ngelami lapho uNkulunkulu asenzele kahle sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lamhlanje kwezemidlalo, iqembu leChapungu liqhubeke likhokhela kungalane imiklomelo ePSL kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Kesikhangele ukuthi ziphume njani emidlalweni yalamhlanje. Harare City 0, FC Platinum 2, Black Rhinos 1, Highlanders 1, Dynamos 2, Chicken Inn 3, ZPC Kariba 1, Chapungu 5, Bulawayo Chiefs 0, Caps United 2, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Ngezi Platinum 1, Wange 2, Le Yata 0, Le Herentals 0.
Direct from Washington, the voice of America.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Kuleviki siyenze zomculo, namhla siyajayiva ngesingizi bathi put on your dancing shoes, qhokani isichathulo zenyu zokujayiva. Ayeye silo mculo ngisakhulayo uMJ Sings, kodwa singakahambi kuye. Wathi ngilishaye ngamafishane ngale ngoma yakhe engiyithandayo, ngishaye ngaphakathi le ngoma. Hu, nangu MJ Sings uthi dali wami
umbeno thando tala ngikufuna love you are funa love you sengi umbeno thando tala ngikufuna love you are funa love you.
Nangu MJ Sings wathetha isiXhosa uthi sengifumene uthando dala ngikufuna love wami, ubesemathandweni lo. Asizweni ukuthi ibesikhiphani lapha MJ Sings. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabasha bafo, unjani?
Ngiyabonga, ngiyabonga, ngibonga mina wama.
Hayi, mfoka baba, mfoka baba, ngile ngoma ingishaya ngaphakathi. Yo yo yo, yashisa.
Ngithinta nawe. Thinta sikuzwe.
Mm, so dali wami, dali wami, dali wami. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Udali wami ngamrekhoda lo Matthew Cubic. Omunye nje amaphothi sedumikeyo lapho kobulawayo laseZimbabwe. So bese studio nje sisebenza lelo langa bese sirekhodela ama-advert. Ngazirekhoda i-advert sibe sishaya i-keyboard waphuma into engani mnandi. Naye ngoda ingoma le saqala ukuyirekhoda, mazirekhoda njalo bese kwaphuma nje yonke into esiyahlangana lelo langa.
Mhm. So mnumzana, ngiyazi vele ukuthi ukhishe okuthiwa ngesiNgisi i-EP noma extended play, kodwa ngesinto sithi i-album idlalade. Yona engaphansi kwesihloko esithi Soul and Mind. Tshela phela uZulu okunenge mayelana ngale album.
So uSoul and Mind ilengoma ezintathu, into ebengifuna ukuyenzela abalandeli ngoba bekuyindlela yami yokubabonga ngokungixhasa lokuba nami esikhathini sonke lesi ngoba sengile minyaka more than 10 ku-industry yona le yomculo, and abalandeli bebengisupporta, bengisiza ngendlela ezihlukeneyo. So ngabona kuyindlela yokuthi ngibabonge. Ngisasebenza i-album ngisalipheka lapha, but ngabona kungenthi banike inzisi yokubuyana.
Mhm. Nangu MJ Sings uyasho ukuthi i-album iyeza, kodwa ngithakaza omuhle. Nansi inye ingoma ikudlala deleli elika MJ Sings uthi sithandwa ngizobuya.
Sithandwa ngizobuya, darling ngizobuya, yeke ngikulahle, yeke ngikukhohlwe. Darling ngizobuya, sithandwa ngizobuya, yeke ngikulahle, yeke ngikukhohlwe. Wathi love ikhale.
Uhlelo lwabatsha lilo Mike Hove, namhla kuhlelo silomhlabeleli ongisakhulayo uMJ Sings. MJ, awusitshele mnumzana, kudlala deleli ubufisa ukuthi uZulu afunde izinto ezinjani? Ngibona ukukhuluma ngezothando.
Udlala deleli bengizama ukuchasisa kahle ukuthi uthando lihlukene, uthando lunjengesihlahla lulengatsho ezihlukeneyo. So thola estori yesinye ngisethandweni olu-distant. So ngizama ukuyosiplena izitori zothando ngendlela ezihlukeneyo.
Mhm. Isikhathi bafo yiso esesidliwe ngumangoyi. Kodwa gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuthenga idlalade lakho libiza malini, njalo kumele bayephi?
Idlalade likhona kuma-online stores, actually ngibathi ngama-iTunes ukhona, then ngama-CD akhona for $5. Abathanda ze-WhatsApp labo khona siyabasiza njalo, $3 ku-WhatsApp. Inamba yethu 0775593575.
Nangu MJ Sings. Kodwa singakagqiba uhlelo wathi silalele inye ingoma yakhe uthi Phakade.
Can you be my girl? Cause I love to be your man. Can you be my girl? Cause I love to be your man. Cause you made my mind go.
Nangu MJ Sings uyabuza uthi can you be my girl. MJ, thank you so much ngokungena kuhlelo bafo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwabathi.
Bona mina Mike, bona ngibonga mina.
Mthakazo omuhle, sesifikele emaphethelweni ohlelo namhla, kodwa sihlangana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection. Abafisa ukuxoxa ngami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. Ngiyabonga abangilandelayo. Isikhathi du olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, Zulu kandaba. Bye bye.
Umuntu wami wazoqala lapho uthando lwanawe. Rabuthala, rabuthala. Cause I love to be your man. Can you be my girl? Cause I love to be your man.
I see a bunga, Big Mike.
Silungisise ke kwezemidlalo laphana ke iwange 2 yada 0 iHerentals 0 to 1 0 silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama Chris Gande.